So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chathi thuba lokubonga uJonga Khandemiri osiphathele indaba ngolimi lesishona olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 16 Mbimbitho 2023 nguke inokumete Saidi endabeni zethu namhlanje.
Siyakwazi ukuthi nxa ukhuluma ngento ze mining kwesisikhathi kule ndawo lapho uthiya khona noma imali ikhangile phansi ngathi ubona ukuthi indawo le ungazama ukuthi uyigebe iyadilikisa umgodi kumbe izegcine phamanisa okune. So lokho okwenziwe ngabantu labana yikho nto engikuba selfish.
Abantwana abayisithupha abaku grade 5 balimele namhla kulandela ukuwobokela kwalapho akade behlezi khona eklasini eGlobe and Phoenix Primary School eKwekwe.
Sesisesigabeni la esesibheke khona okhethweni. Sesibheke okhethweni, izani izakwenza konke okusemandleni ukwakha isithombe esihle.
Umongameli Emerson Mnangagwa namhla uphe abaphathi intambo bakahulumende wakhe labomabhalani babo imivuzo yokusebenza gadalala. Sebelungiselela ukhetho lwama-primaries kubandla leZANU-PF. Kulabatsha abagoqela umculi olodumo uSandra Ndebele abafisa ukungena kukhetho olukhulu oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Abantwana abayisithupha abaku grade 5 balimele namhla kulandela ukuwobokela kwalapho akade behlezi khona eklasini eGlobe and Phoenix Primary School eKwekwe. Abantwana laba bathwalelwe esibhedlela seKwekwe General Hospital. Uhlangothi olubona ngokuzothulwa kwembiko luthi lokhu kudalwe ngabemba igolide abagebhe ngaphansi kweklasi lapho abantwana abazibone sebewela egodini elikhulu. Abemba igodi kubikwa ukuba ngotshekesha akade belandela umthambo wegolide. Umnumzana Thaunga Nandoro isikhulumeli sohlangothi lukahulumende lwezemfundo uthi basadingisisa ukuba kwenzakaleni esikolo lesi. Umphathintambo wesabelo senkabazwe umnumzana Larry Mavima utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende usevale isikolo lesi ukwenzela ukuhlolisisa lolu daba. Umnumzana McLean Nyamucherera, ukansila wendawo okulesikolo lesi, uthi abantwana abafunda eGlobe and Phoenix Primary School bazahanjiswa kwezinye izikolo ngesikhathi kusahlolisiswa okwenzakale kulindawo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Rogers Chisi, owayengumeya wedolobho leRedcliffe.
There's a lot of mining activity around the school. So anything like that could happen. Particularly if there is a lot of mining that is underground in the school. And you know, when Makrovoza do their mining, sometimes it's not monitored. It's work that is happening beyond the reach of everybody, beyond the reach of the naked eye. So anything can happen.
Yeah, lapha esikhona lapha eKwekwe baningi abantu abemba okutshiyeneyo. Kodwa abaningi bangikhona bemba igolide. Siyakunanzelela ukuthi abembayo laba benza santando. Bapho ngugebha lapha lalapha. Ungana balandela imithetho kuhlala kunjalo abanye njalo ngikho kusenza ukuthi begcina bengena ngaphansi kwamakilasi lawo. IKwekwe yonke nxa siyikhangele sibili kulabantu abayemba endaweni eziningi okumangalisayo. Ngakho-ke asoze simangale nxa ukuthi kungawobokela kwezinye indawo. Kunzima lokhu.
In fact, there is a rumor that the whole town of Kwekwe is actually precariously sitting on very dangerous ground, that any time things like that can happen. But you know, these things have no scientific evidence. People, sometimes we must take such things, such news, such stories with a pinch of salt. But yes, there is a lot of mining activity taking place in Kwekwe and around the school.
Umnumzana Rogers Chisi wayengumeya weRedcliffe. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma webandla leZANU-PF. Uchuma ingcwethi kwezokwemba amatshe aligugu.
yilo hlupho esilalo thina bantu ukubana ukhulumende uyasizama ukubana sibe ngabanikazi bezinto ezinjengama-mines zona lezo. Kodwa usuthola abanye abantu abasebenza izinto ngendlela engasiyo emthethweni ngoba bona bajahe imali kumbe bagijimisa ibhani. Siyakwazi ukubana nxa ukhuluma ngento ze-mining kwesi sikhathi kule ndawo lapho uthiya khona noma imali uyikhangele phansi ngathi ubona ukuthi indawo le ungazama ukuthi uyigebhe iyadilikisa umgodi kumbe izegcina iphambanisa okunye. So lokho okwenziwe ngabantu labana yikho kuthiwa yikuba selfish ukubana balandele imali beze beyihambe phansi kwesikolo ngathi sokudilikele isikolo emgodini. Now nxa uhulumende sebuye sebophe izinto futhi sesizakhala futhi thina sithi hanti abona uhulumende sesiwomesele. Kukanti-ke thina sizenzele sodwa kathesi kolapho uhulumende esinikile ivumuthi hhayi ngokwenu bantwana beZimbabwe thathani kodwa phela nxa kuthiwa thathani thathani ngendlela eqondileyo hathi indlela ezaphambanisa ezinye izinto.
Indlala lapha golide singalamba sinjenjani so sebegebha nje kuphela nje
kasiyondlala yikho enzama ukukuchasisela khona kona ukuthi kona ikuswela esikuthi ngesikhiwa ama-words ethnics laba nokuthi kona nxa usebenza angazi umbe lolwazi olwezemgodi but mina ngilalo phansi emgodini ngale kulezinye izinto okuthiwa ngamaphila amaphila lalo lithi akaqunywa ungaqumi iphila lelana umgodi uyadilikela kwesi sikhathi iphila lelana liyabe lile mali ikhanya lokukhanya sibili ukuthi nansi imali laphana kodwa ngenxa yokuthi yiyo iphila yomgodi awumelanga uliqumelelo phila ngoba ungavele liqume umgodi uyadilikela. So even bona laba abantu abagebhe baze bayaphansi kwesikolo lesi babe bezama ukulandela imali kuphela ngokuba yibuhwaba asokuthi mbeta bona yikulamba ngingawufaka kuhle ngithi kona yibuhwaba ngoba nxa ungahwabanga ubuza abantu ngale kule sikolo yekela ngihambe that direction. Amabhandi phela amanye ngomacambalala amanye abuye esehle siya phansi uyawalandela amabhandi lana imali la iyabe ikhona khona ngale but ngenxa yobuhwaba umuntu usengena azeyofika phansi kwesikolo.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZANU-PF njalo uyingcwethi kwezokwembiwa kwamatshe aligugu. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uphe abaphathintambo bakahulumende wakhe labomabhalane babo imivuzo yokusebenza katalala. Njalo osebenze ukwedlula abanye bonke wathola isicoco sakuqala ngumphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka. Othole isicoco sesibili ngumphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shava. Umabhalane u-Permanent Secretary othole umvuzo wakuqala ngumabhalane wezokulima umnumzana John Basera. Umnangagwa uthe ugatsha olubona ngokwakhiwa kwezabelo ngolunye lwengatsha ezihambela muva ezehluleka ukuqhuba kuhle umsebenzi. Ukhuthaze izisebenzi zikahulumende zonke ukuthi zisebenze nzima ukuze zithuthukise ilizwe kanye lempilo kaZulu. Umnangagwa uphinde wasayinisa abaphathintambo bakhe laba labonobhala babo ama-contracts amatsha. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Sesisesigabeni la esesibheke khona okhethweni. Sesibheke okhethweni izani izakwenza konke okusemandleni ukwakha isithombe esihle kubavoti ukuze phela izuze. Yikho nje sizathola ke izinto ezifana nalezi izivivinyo azenzile umnangagwa ezenza sokusele izinyanganyana nje ukuthi kuyokhethweni. Kuseziyingxenye zemkhankaso akwenzayo lokho. Uma singabheka ama-minister la amabili okhulunywa ngawo ukuthi ahambe phambili. Lo nyaka ubukhulu bezwe buthole izulu elihle, abantu balimile. Yimzamo yabo abantu, asiyomzamo kahulumeni. Singazike ukuthi okuyikhona akusebenzisayo kulokho yini. Kodwa phela ukuthi ngabe ukuthi abantu bebencediswa ngugovernment, ngabe mhlawumbe siyakuzwa ke lokho ukuthi mhlawumbe usebenzisa lokho.
Ukudaba luka babushaba umphathi ntambo bona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe yena okuzinga lesibili singathi uthethu number 2. Mhlawumbe uMongameli Mnangagwa lanxa nje izijeziso zisakhona mhlawumbe ukhangele imizamo ayenzayo eyokuvuselela ubudlelwano mhlawumbe ngoba sibone eZimbabwe linxuswa emhlanganweni weCommonwealth kusikhatshana esedluleyo eNgilandi. Njalo nyakenye sambona njalo uShaba enxuswa emhlanganweni kaMongameli Biden ngapha eMelika awenze labakhokheli bamazwe aseAfrika. Kungaba yilokho yini okwenze mhlawumbe wathola leso sicoco sika number 2?
Izimemo iZimbabwe elizitholayo lizithola ngokwentando yalawo mazwe abamemayo. Njalo sikhumbule phela ukuthi iZimbabwe yelinye lamazwe asemhlabeni. Alikho ngaphansi kohlobo oluthile lwengcindezi. UShaba eyi-foreign minister akekho ngaphandle kwabantu abavinjiweyo, ngiyacabanga ukuhambela wonke lamazwe. So esikubonayo ukuthi amazwe vele awasoze ayekele ukuxhumana nezwe leZimbabwe ngoba lingekho ngaphansi kwama-sanctions. Okungaphansi kwama-sanctions eZimbabwe abantu abathile abasolwa ngokuhlukumeza amalungelo esintu, abahlolwa nge-corruption, zonke lezo zinto. Izwe lona lilodwa vele lizaqhubeka silibona lihlangana namanye amazwe ngoba ubudlelwano phela abona abulimalanga okulimeleyo ngabathile abaphethe iminyango ethile yeZimbabwe ngaphansi kobuholi bezanu-PF. Asingeke lokho ke sithi thina kuyikusebenza gadalala noma okuhle akwenzileyo.
Umnumzana Zenzo Nkomo yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa noNtungameli Nkomo weStudio 7 eGwele South Africa. Ivandla leZANU-PF ngomgqibelo lizaphatheka kukhetho lokudinga abazalimela kukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka. Kulaba sakhulayo abaningi abafisa ukungena kukhetho lolu. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sbanda.
Isiphithiphithi okwamanje kobulawayo abalandeli beZANU-PF bekhankasela ukhetho lwabo. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uzamela iCountry Park edalela ePharlamende. Akula uncintisana naye kukhetho lwama-primaries. Omunye njalo ozangena kukhetho engaphikiswanga ngumseri kamphathintambo wezokuthengiselana uMnumzana Raj Modi omele iBulawayo South edalela ePharlamende. UMnumzana Chinga Dube ilunga ledalela ZANU-PF Politics Bureau uchaza kabanzi ngokhetho lolu.
Wonke amahhodi yayinkisa ngaphandle kwekaNcube. Ekhadi Park nilikamodi uBulawayo South yibabangaphikiswanga.
U-Alderman Devin Ndlovu ilunga leZANU-PF Central Committee uthi abafisa ungena kukhetho lwama-primaries bakhankasa ngokuthula.
Ngolungiselo selenziwe mbana azahamba kuhle and eqinisweni ndethemba ukuthi lakhona ngaphela kuZANU-PF abantu basuke bekhethe nje ukhetha umuntu, bazakhetha umuntu abamkhangeleyo ukuthi uzabathuthukisa lobo uzathuthukisa isigaba sakoBulawayo. Ngangikhangele iBulawayo kuphela, mina ngiyabe ngikhangele le-region ezeholu, sikhangele ukuthi abantu laba ngabakithi, ngakhithele ukuthi bakhuluma limbani, kodwa ngabantu engikhangele ukuthi kumele kube ngabantu abazakhulisa i-region ingasalile emuva, noma vele i-region yethu ekhanya isalile emuva esigabeni eziningi.
UNdlovu ukhuthaza abalandeli baleli bandla ukuba bakhethe abantu abazamela uBulawayo ngothando.
Uyakhangasibile ukuthi sokuba le nguguko ethize ngezizathu ezithize mhlawumbe ezenza ukuthi iBulawayo ingasibe iBulawayo eliyaziwayo. Ziningi izizathu engizibonayo mina okugoqela khonokho ukuthi sesikhetha abantu abangalathando loBulawayo. Ukathi abantu babengena kuBulawayo ngothando loBulawayo bayasebenzela iBulawayo belothando loBulawayo ngoba ukufa kweBulawayo yabo kuthatha nokufa kwakho.
Ulungile Ncube umlandeli webandla leZANU-PF kobulawayo uthi ukhetho lwangumgqibelo solumphuzele.
Sizakhetha abayasimela kukhetho luka-2023. Thina njengabasekeli bebandla leZANU-PF silethemba ukuthi iparty izasipha ama-candidates a-right siwine silungise uBulawayo wethu.
Abanye abazancinisa kulolu khetho lwama-primaries ebandla elibusayo ngumculi olodumo uSandro Ndebele ofuna ukuba ngukhansila elokitshini lephelandaba. Lo mnumzana Qhubani Moyo ofisa ukumela isigaba seNsiza North edalela ephalamende. UMoyo wakwasebenzayo kukomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission. Zack ngimele Studio 7 igama lami Ezra Chisa Sbanda.
Ivandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi kumele iZimbabwe Electoral Commission yengeze insuku zokubhalisa abantu abazavota lonyaka ngenxa yemtshina yabo engasebenzi kahle njalo lokusilela komlilo kagetsi lokunye. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kwethulwe nguNkosazana Fadzai Mahere, isikhulumeli sebandla le-CCC, othi kumele iZEC iqhubekele phambili ngohlelo lwe-mobile voter registration oluqale ngesonto njalo oluzaqitshwa ngeviki ezayo. UNkosazana Ellen Shiriyedenga, umsekeli kanobhala ohlangothi olubona ngezokhetho kubandla le-CCC, uyakusekela lokhu.
Thina esikufisayo yikuthi one, iZEC ingezelela amalanga okubhalisa ukuvota. Ikakhulu endaweni lapha okube lelenkinga khona abantu abangelenisa ngokuvota besikhangela kwezinye indawo lapha ivoter registration iqalise ngabo 4 ntambama. Kutsho ukuthi leli lilanga eselilahleke ngoba nxa ivota iqalisa ukubhalisa abantu ngo-4 kutsho ukuthi bebevala ngo-5.
UShiriyedenga uthi kunenge abakuncomayo okwenziwa yiZEC.
Okokuqala ukuthi iZEC khona icabange ukuthi ibe le-blitz. Ngoba ibone ukuthi kulabantu abayi 2.2 million abangabhalisanga ukuvota. So iBlast yona lesa sayincoma kakhulu ngoba isizayenelisa ukuthi bonke abantu bebe lethuba nalo ukuvota.
Lanxa abeZEC bethule umbiko kunsukwana yesanda kwedlula belandisa ngezinye zenkinga abahlangana lazo okufana lalezo ezivezwe ngabe-CCC, abakatsho lutho ngodaba lokuthi bazokwengeza kumbe hatshi insuku zokuqhuba umsebenzi wabo. Umsekeli womgcinisihlalo kukomishini yeZEC, ukomishina Rodney Simukayikiwa, uthi kulilungelo labo abe-CCC ukutsho umbono wabo kunhlelo eziqhutshwayo elizweni. Umnumzana Bekezela Gumbo okunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uthi akumangalisi okucelwa libandla le-CCC.
iZANU-PF isibambile engathi ngamakhokheli bezomdabu, izinduna, amasebhuku, ibambe konke labalisa, ibasebenzisa ukwenza into zayo. Abalisa labo akusikuthi bayakuthanda kumbe inkokheli zomdabu ziyakuthanda lokho, kodwa kungenxa yokuthi iZANU-PF yebusayo isesaba ukulahlekelwa imisebenzi yabo lokulinyaza ukuhlukuluzwa emakhaya.
Umnumzana Charles Nyoni olwela ilungelo loluntu uyakusekela lokhu.
Kukiyo yona njengabantu abazithi bayi-opposition ukuthi bengenzani ba-adapte njengeqoqo elisemanzini ukuthi bagcine bethola into le yabayifunayo ngoba kube lokhu bekhala each and every election nekusiqedela isikhathi.
Okubandla leZANU-PF umnumzana Taurai Kandishaya uthi ukwenza kwabe-CCC ngokwabantu asebehlulekile. Okwamanje kulabantu abedlula izigidi eziyisithupha asebebhalisela ukuvota kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abezindaba abe-Reuters le-Associated Press babika ukuba abacelwe inhlanganiso ye-United Nations ukuba baphenye okwenziwa ngele-Russia kwele-Ukraine. Baveze ukuba ele-Russia libulala abantu mahlayana, lithumba abantwana, njalo lenza okuningi okungekho emthethweni. I-Independent International Commission of Inquiry on Ukraine iveze ukuba ibutho lakwele-Russia libhidliza izakhiwo zikaZulu njalo lithwalise nzima abantu bakwele-Ukraine. Isikhathi sokhetho sesiseduzane kuba le mikhuba eqhutshwa ngabaningi abaphatheka kwezombusazwe ekupha uZulu izipho ezichiyeneyo ezigoqela imali. Lokhu kukhanya kuqhubekela phambili lonyaka ngoba kulamavidiyo abonakala enkundleni zokuxhumana lapho abanye abakhankasela ukukhethwa abapha abantu beziqintilezo imali, inkukhu lokunye. Kuyona le iviki uMongameli Emmerson Mnangagwa laye uphe induna izimota emhlanganweni wobuqhutshwa kobulawayo. Kuqondile nalokhu ukuxoxa kabanzi ngalolu daba iStudio 7 iqhube ingxoxo lo mnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso ezimeleyo iCoalition for Market and Liberal Solutions, lo mnumzana Munashe Mthutha, ilunga lebandla leZANU-PF. Ungwenya usungula lingxoxo.
ukukhankasa kwamavoti nje kumbe ukukhankasela ubukhansela kumbe ukumember of parliament kumbe ukukhankasa emthethweni umthetho kawuvumi ukuthi lingaze liyivotele kumbe lingaze libhalise ukuvota lizalinika lokhu lalokhu. Lokho nje kuphuma ngenxa sokuyi-program ethithi khona yi-election manifesto ezithembiso ezikhulunywa kurali ukuthi lingaze lingivotele lizalinikeza lokhu lalokhu 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 kuthiwa i-vote buying. Akukho emthethweni, kuvame nje kuyenzakala nje abaqonda amalungu abuyisayo nabaphikisayo nje ekwembalwa ethi kodwa akuvunyelwa kuyephulumkhetho.
Kodwa sikubona kusenzakala, kungani kuyekelelwa?
Kuyenzakala ngoba iqembu elifanele likhangelisise usompembe womkhankaso wekhetho yi-ZEC. U-Justice Peter Chigumba lo uThoyilet Layigwana umsebenzi wabo njengabosompembe wokhetho ngokuthi bengazebezwe umbiko wokuthi kulo umuntu okhankasa ethembisa abantu kuzithi zabanika ukudla kumbe uyabanika imali uyababhadaleli ukuthi baye ngaphi bayevota. Umuntu onjalo emthethweni iwadi yakhe le-cookies yakhe utavele akhantile a-expense angabi lilinga le-cookies yakhona. I-vote buying licala nxa kusekela kusenziwa kutho ukuthi i-ZEC iyehluleka umsebenzi wayo opresident nxa sokuyisikhathi sokukhankasa likamasetilizer belinye ukudla belika amathalakita izindluna zinika izimota. Lobo yibugebenga esibuthoyo ebukhankaseni eZimbabwe akuvunyelwa, akufanelanga kwenzakala dade.
Nanko Mthusa, inyoka isiphoselwe kuwe, uthini ngakho wena?
Okokuqala ngifuna ukuthi ngithina isiqinisile ubangalapha kuwena nxa sithi umthetho welizwe especially ikhangele i-electoral act ayivumeli ukuthi umuntu anike kumbe athenge ivoti anike abantu izinto kuyingqondo yokuthi ufuna ukuthi avotelwe kumbeni ukuthi abantu bashintshe indlela abayenza ngayo ukukhetha kumbe indlela abazakhetha ngayo umuntu abamfunayo ukuthi akamele. Lokhu kuyavumakala kunjalo nje kukhona nasemthethweni kusawufake emthethweni kwezelizwe. Kodwa kumele sikunanzelele ukuthi kusuka kube le-thin line between ukuthenga ivoti nokunceda abantu ngendlela ekumele incedise abantu. Ngenxa yokuthi mina ngiyimtusa ngisuka eyikhetha ngilabantu abadinga ukuncediswa kwezinye indawo ekumele ngibancedise zona. Akufanele ngibancedise ngenxa yokuthi ngisekhankasweni yini ngumbuzo wokuqala. Okwesibili i-ZANU-P F eyiyo ebusayo ibandla elingombusazi kodwa njalo siyithi esavimba i-government ngo-2018 ngemva kokuthi abantu basikhethile ukuthi sibumbe i-government silide. Yikho-ke nxa kuyukuthi i-government isithi yenza imisebenzi lama-programu nama-policies ahlanganisela ukunika abantu i-fertilizer, ahlanganisela ukunika abantu izinto ezokulima, ahlanganisela ukuncedisa abantu, asingeke sathi ukuthi engamavoti ngoba nguhulumende lo osebenza imisebenzi leyo. Silapha thina koBulawayo isi-contributed under i-opposition or iparty i-CCC kumbe i-LDC. Nxa amakhansila lawa engabuya enketha kumbe inkulumane besenza abakwenzayo ngifaka amabhawuze ngqongela amanzi belungisa ama-pothole ngqongela ama-pothole, asingeke sathile kuthi engamavoti ngoba ngumsebenzi wawo okumele bayenze abawukhethelwayo ukuthi i-thin line between ukuthenga ivoti nokwenza umsebenzi nxa uphakathi kwephathi kumbe nxa usuvele ukwi-government kumbe usuvele usuku-council. I-thin line yangikhona it has to be separated with very good eyes.
Uyamuzwa yini Ngwenya uthi yena uMthusa hayi akulanto embi ngokuncedisa abantu, uthini wena ngapho?
Uyabona dade, mina ngangikhona ku-constitutional commission zombili zonke sakhuluma ngakho. Nxa vele kungaba le-proclamation yokuthi sekuyisikhathi sekhe umuntu uyachasisa kulezinto ezingafananga zenzakali nxa sekuyisikhathi sokhetho. Imithetho yakhona ikhona, kuthiwa khona engino-200 meters ingagqokila lokhu lalokhu nxali abantu sebesiya kuvota bengagqoka ama-uniform 200 meters bengabakhulumi ngakho.
Tusaphose lakho lokugcina uphendule lokho iphuzo elikhitshwe nguNgwenya.
Engingakuthi ukuthi ya kunjalo ngizwisisa ukuthi enzekani, kodwa umthetho ngumthetho njalo uhulumende nguhulumende. Asizothi nxa yokuthi sokuzaba le-election ebuyayo kuvele i-president ukuklele i-date esithi thina eminye imisebenzi kahulumende asiyifakeli siyimise akusebenzi lokho ayisikho thina fayo lazi okumele sikunanzele njalo ukuthi like kuvotele ukungena ephalamenti imisebenzi kaphalamentarini ukuyolungisa imithetho. Kodwa iZimbabwe sisa kujintsha lokho akwenza sakwangani uphalamentarini imisebenzi wakho ngokwenza ama-developmental program alinazo yinto esikumele siyijayele ikhona. So nokusekhethweni abantu sebekhetha umuntu ozakwanisa ukubancedisa on their day to day living whether uzafaka i-bridge ezizayenzani. So ngingabonakala sengikuyenza ngizama ukutshengisa abantu ukuthi ngiyakwanisa phela ukwenza lokhu lingangivotela.
Umnumzana Munashe Mthutha lilunga lebandla leZANU-PF obexoxisana lomnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi omkhulu wenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions, COMALISA. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Iqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders selikhuphe uluhlu lwabadlali abazalidlalela lonyaka. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leHighlanders namhla lithule uluhlu lwabadlali abangamashumi amabili nanhlanu 25 abazalimela kumidlalo yalonyaka osigaba seCasalaga Premier Soccer League. Lokhu kuza phambilini kokuqala kwemidlalo yeligi yalonyaka, yona ezaqala kuyona le impela viki yezayo. Njalo iqembu leBhosa lizadlala leZPC Caribba ngasemagumeni. Umsekeli kamqeqeshi weqembu leHighlanders uAntonio Torres uthi kuqakathekile ukuba abalandeli baleli qembu basekele abadlali labo.
Sithanda ukumema abalandeli beqembu ukuthi babuye benze inkundla eBarker Field kube ngani usegehena kumaqembu esidlala lawo. Kumele babuye ngobuningi babo ngoba kwisifiso sethu ukuthi lathi sibenze beziqatshe neqembu lethu. Kusicelo sethu ke ukuthi babuye bezosibukela ngoba siyabadinga ngempela.
Iningi labadlali abakuluhlu lolo lwabadlali abangamashumi amabili lanhlanu ngabadlali abadlalela iqembu leHighlanders nyakinye. Kulabahlanu kuphela abatsha, laba ngababalisa uCalvin Chigonero ovele kuqembu leTalent Vision, uMavelas Chigumira obedlalela iqembu leTel 1, uBrighton Maniri obedlala elizweni leSouth Africa, kanye labakade bekuqembu leBulawayo City nyakinye uElshama Farasi loMelikhaya Ncube. Ukapteni weqembu leHighlanders uAriel Sibanda laye ukhuthaze abalandeli ukuba basekele iqembu mihla yonke. UPeter Mudua umsekeli kaSibanda uthi kuqakathekile ukuthola usekelo oluvela kubalandeli beqembu. Abanye abadlali abakuluhlu olwethule namhlanje iqembu leHighlanders ngababalisa uNozinti, uAriel Sibanda, uRaphael Pitisi kanye loReward Muza, imvimbi kulomuduwa uAndrew Mbeba, uAndrew Thandi, uAshford Faira, uMbongeni Ndlovu, uGodfrey Makaruse kanye loGillian Nyathi. Abadlali baphakathi kwenkundla kulo Raman Kutsanzira, uDarlington Munkuli, uPrince Ndlovu, uMakinon kanye loMason Mushore, uRay Lunga kanye loDivine Mindirira. Abagadli kulo Stanley Ngala, uLinus Chikuwa kanye loWashington Nyavaya. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Live talk namhla sixoxa ngokubhalisela ukuvota lapho iZimbabwe Electoral Commission elisungule uhlelo lwe-mobile voters registration ngesonto edluleyo. Ngakahlukani izihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abantwana abayisithupha abakugrade 5 balimele namhla kulandela ukuwobokela kwalapho akade behlezi khona eklasini eGlobe and Phoenix Primary School eKwekwe. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla uphe abaphathintambo bakahulumende wakhe labo mabhalane babo imivuzo yokusebenza gadalala. Sasilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo, yimi owenu uGaino Saidi ngisithi asidibaneni njalo kusasa ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.